sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welomkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 29 kuhlangula 2029 uKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulumatha umlilo endlini yendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubojwa amalunga ombuthano wezombusazwe abenika abaswelayo ukudla.
Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukungcume bemtshaye. Lona mfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona bamakhonwes. Asibambisaneni.
Abalwa impi yenkululeko bazama ukususela amanqe ukansela wejolojo.
Kulesiphala senkosi esikhangelele ukuthi bona ababeshotile bakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per watt.
Kusungulwa uhlelo lwesiphala senkosi eMathweni North olokulwisana lendlala enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa, indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Sikhala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajesa bonke abacatshangelwa ukuba bathotshozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esetheswa amacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okwakungekho emthethweni. Ngolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko ejolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla lezanupf basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo ngusilwane Khumalo.
iZanupf yonke kuward 6 isicabanga ukudalibana singathathe i-action shualibana kuvuma besicele ukuthi uward 6 sababele by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacanga ukuthi ngcono bemtshaye. Lona mfana uyadelela kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo njengoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye kambe masokuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansila lo.
Kuward 6, kuward 5, kuward 4, antsho makomrade, la mawadi afile wonke. Besice mina ngokwami bengicela makomrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafowethu balele egangeni, bonke abazali bethu balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe anginayo abafana. Umntu u-20K nguye ongakhontrola isigaba. Uyazizwe labuya njani makomrade? Makomrade, asiboneni makomrade. Uvumile abezomhlangapha hlanganisi ngamakomrade sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Lize liyafa ngenxa yamafashist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa khompa. Cela mfana, se must go out. Ufana nakagunyulwe njenxa yembuluzwa njengoba bathi besitsho. Asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usedlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanupf. Balezinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Lathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awu council uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile. Bathi siyakutshontsha, siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba. Sengiphila labo ngudlu. Okukanye kathi ke thina sasizwa kuthiwa lapha elizweni nokusokungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi umnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguvundla.
Hayi, sithutha sendoda lezana sizama ama-ovet engxenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze, hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yokukhampena. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Nangu kuthiwa ama-ovet angxenye bayamethusela. Inxenye kuthiwa mina ngike ngabatshela ukuthi hhayi ake likhuze umfana lowo abe yazi ilayini yokuthi uvela ngapho ufuna ukuyanga.
Yisakhamizi zeJimila umnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuzemhlola abantu abadala behlo kwakhe abantwana, sizwe lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaywe ukhansila, kambe ngabe tshayelwane? Ngabe tshayelwe kule ntuthuko bani? Singabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni, kule ntuthuko bani? Sikhulile sibile ngomandla la ama-voice notes lana ngabantu ba-more than 60 years ubudala babo, kodwa nxa igqugquzela ukuthi kutshaywe umuntu, abantwana baza kuthina? Abantwana baza kuzwa ngobani? Ngingenza kulinyanga futhi loba uvundlalayo futhi ekhulume ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba kati wathi kususengenwe kwi. Siyalicela abantu abadala bakithi, banabantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi. Siyalicela ngomusa wenkosi, ake sizibambeni. Kambe ama-voice notes onke akhona 4 ngalela ama-voice notes akhona ngabantu abakhulileyo, abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change elanqoba kukhetho olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephethwe libandla le-ZANU PF.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Wezemaphandleni uhulumende usenika abalambayo ukudla esabelweni seMatweni North ukule ndlela enkulu lonyaka. Abantu bose bonke bakhangelele ukuthi bazathola ukudla lokho, kubika uNokutaba Dlamini.
Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo, ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi, uMoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike eziqintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. uMoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesi phala senkosi esikhangelele ukuthi kona ababeshotile nxa kubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief, ngoba u-chief lo-chief uyanikwa 5 ton per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zonizwe ezabona abo abantu ababesalele.
uMoyo uthi eminyakeni eyedlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke, kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasabalali iziqindi zonke. uMoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazana abantu okuthiwa bayaswela zelabatholi lutho, umuntu akalamntwana osebenzayo kala source of income, zele uthembele ukuthi emasimini, nxa emasimini izulu ingasananga akula thola uphumayo. So bonke bona babantu under i-category yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maggie Mguni wesiqintini seJende eNkayi uthi ubunzima bukhulu nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sivise ijodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ukudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Siyasikhangela ukuthi ngahulumende kukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini esigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngoba na akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Ngukama namlela mshweshwe namlela namba bafowembula.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sizwa imbono ehlukeneyo lapho sihlaziya uhlelo lukahulumende olokubhalisa labo abaqeqesha emakolishini ukuthi babe kuluhlu lwabangathola umsebenzi kungatshazi kahulumende. Amakhulu lamakhulu abantu phakathi kwabo kulabesifazana, abanye bebhabhule abantwana, abanye bebaqhuba, babhalisile kobulawayo ngolwesithathu langolwesine, njalo uhulumende uthi uhlelo lolu uzaludlulisela eMatabeleland South leNorth solwaqhutshwa eHarare. Umqalisiziba ngunkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association.
Mina uhlelo lolu siyalwamukela njengabahlali bakobulawayo ngoba sibona ngani kuzasinika amathuba okuthi ulutsha lwakobulawayo luthole i-opportunity yokubana bethole umsebenzi. Ngakuyukuthi i-government izaqhubeka njengokuthembisa kwabo ukuthi bazanika abantu imisebenzi, noma okwakhathesi kuba yi-challenge ukuthi abantu abasha behambe besiyadinga imisebenzi eHarare ngoba ama-head office wonke atholakala eHarare. Na uhulumende sezile down ebantwini kubalula ukuthi berejiste nabo besubmitha amabizo abo nama-applications abo, khanyelele ukuthi bethokube nama-responses and sibone abantu abasha bengena ema-ofisini abazabe besebenza bekhona lapha kobulawayo. I think this could remain with the challenge, but they should also consider the youth that do not have the same privilege of going to school. I feel there is need to promote industry and production at local level, but just coming up with the database does not guarantee that young people will have access to those jobs.
Unkosazana Kethiwe Bebe webandla leMthwakazi Republic Party ongumanjinela usipha owakhe umbono.
Msakazi labalaleli, bekuzaba kuhle uma uhulumeni eqinisile kuyikuthi into azayenza mpela eyi-addressa ngeqiniso, bekuzaba yinto enhle njalo esizayo kakhulu. Okubuhlungu yikuthi uzosukumisa ithemba labantu but udlule nje njengazo zonke izinto. Why ngisitsho njalo? Ngoba ukuze kube le nguquko abantu bethole imisebenzi, abantu beqhatshwe, akudingi ukuthi beregister. Kudinga i-political will to resuscitate the economy ukuze ama-industry avulwe, ama-factory esebenze, imisebenzi ibe khona. Imavele elizweni kunormali i-economy isebenza, abantu bayaqhatshwa. Maningi amazwe angahambiyo esithi kuyanini siliregister abantu but bayasebenza. But why ngingana ngiyithembi lento yokuthi ebantwini wozani siliregister? Already ama-institutions, ngizokhuluma mhlawumbe nge-NAFSI or i-School of Mines, ine-database iyazi ukuthi ngomnyaka onje ku-graduate abantu for these disciplines. I-Public Service Commission layo iyazi futhi ukuthi from enast ngalo umnyaka sithathe abangaka for this and that department ministry imsebenzi ethize. So leyo asonto engathi uhulumende uthathe ijumo ethi uyabiza abantu ethi wozani ngapha nili register. Abantu abasebenzi not because they are unregistered, abantu abasebenzi because akula industry and the economy is dead. So uhulumende kumele a-addresse lokhu kuzozenza ukubuya down ebantwini nxa kuvele in a normal country yonke into isebenza abantu bayakhatshwa. La iproblem esilayo kumele kube le political will to change izinto before we can have a stable economy that can actually allow ukuthi abantu bekhatshwe ngendlela nje enormali. Okwesibili ngithi uhulumende akashiyane lokuba ethendisa izinto ayezu azaziyo nje mhlophe ukuthi angeke azifeze. Ya, ngiyabonga.
Kodwa uhulumende uthi kulabantu asebaqhatshwayo ngalolu hlelo eHarare lapho olwasungulwa khona.
Sibonge unkosikazi Permanent Ngoma owebulawayo Progressive Residents Association okhethiwe Bebe webandla lemthwakazi Republic Party ongumanjinela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi ngike ngivulele inkundla okwamanje uNtukamele Nkomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngesehlakalo esichiye uZulu weShurugwi ekhuza umhlola. Lapho okubotshwe khona owesilisa esethezwa icala lokuthengisela abantu inyama yempisi esithi ngenkomo. Kambe lapho othenga khona isitshebo mlaleli kungaba sebhutsha eyaziwayo kumbe emkotweni uleqiniso na lokuthi ngeyani leyo nyama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi wakobulawayo olebhutsha lendawo yokunathela kochigumira eluveve umnumzana Joseph Dzova. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Yini elithengisa inyama baba Dzova, ulubona njani udaba lo mlisa weShirugwilo?
Kwakuqala nje sengikuthe njengoba kubulawa kulama 5 abattoir eziyaziwayo la lapho kuhlinzwa khona inkomo. Asengumbokodo ugrills uMPWT lo yedendu labanye nje bakhona ebathi yilawa lalaziwa amanye most I think the big four manje zikhona kobulawayo. Iwama abattoir engiwasebenzisayo wona lawa nabakhiya ukuthi inyama and bayalandela umthetho omasikafana ngale bayafika bekuthengisele bekuhele nekuofi transport beziyefika ebhutha yakho bekunika ama-invoice konke bakwenze khona konke loko that's the surface ngakhuluma ukuthi yesiyisebenzisayo naleyo.
Ungathi kulula yini ukwehlukanisa inyama ubone mpela ukuthi hayi le ngenkomo inyama edliwayo le ngenye inyamazana nje esingayaziyo engadliwayo?
Yakulula sibili ngawona inyama ngahamba kuma-abattoirs lawa alandela umthetho sibili kulula ukuthi uyibone le ukuthi ayisiyona le ngoba iyabi-grading inyama yangkhona ile rolama konke kuthiyanye ukuthi sibili le ivele ku-abattoir. Okunye futhi ukuthi ama-abattoirs lawa azonsuke bekend risk using their license bethengisa inyama ezama-short cut. So yikokuthekisa abantu ukuthi kabangizona la ama-reputable abattoirs alandele umthetho.
Kobulawayo sesike sezwa ikakhulu eCountry Park kuthiwa abakhona abagangayo ababulala amadonki bethengisela abantu inyama besithi ngenkomo. Kumi njani kulezi nsuku?
Nesapho kubona enyizitheteni sibili ukuthi kule minyana lezidonki elibonakale eCountry Park lihlinziwe kodwa anginazange ngihlangane nakho mina. Kwakuba yindaba nje ukuthi antaleti indaba zokubhana kodwa ngikhona ukuthi kuyenzakani. Kodwa kukhona sibili endaweni ezithize kodwa sometimes yabo yabona ukuthi the way ephathwa ngayo inyama yangikhona kulokunye kusona ukhona ubona le quality yangkhona ukuthi ah lapha hayi lento yenzakala ngakho leka manje lama yebo sithi
kukhona yini lapho sohlangane khona lesiga sabantu besidla inyama okuthiwa vele kayidliwe eZimbabwe
ah kumuqinise mina zakhe ngihlangane lakho nje lokho kuyonyamazana kodwa kunye kunye uyakubona lakho ukuthi iquality yenyama yangkhona ah yabona yini compromise yena le yamatha amagesethi ake khambe inyama ingahlala ngeke emagesini sayisile kuwonakala yajwa kunyamazana ngihlangane lakho ngiyaphonkuza nje
emalangeni bekugcwala mpela kubhizimusi lakho lapho kochigumira abantu besidla benatha kulezi nsuku ungathi injani ibhizimusi
futhi omkhulu ngisho liqinise sibili abantu babefuna ukuqedisa lapho abaqedisa khona kodwa i-buying power yabantu is very weak yabantu esidina kuhlaleki siya kungena amagesi futhi sepho ukuthi amana ngifike khona kale ngathenga kuyinyama kwami okuncane kwelijuma kwami lami ngichoze isikhathi sesho nabanye bathi akumanga kuhle sibili kwi-industry esibuye leyo ayimanga kuhle sibili general economy yangikhona nje not performing very well into ngayitsho nje not it's not limited to kumabhuchari nama-vetostore I think i-business yonke ayikabi kuhle
kungaphi lapho ngafisa ukuthi kulungiswe khona ukuze umnotho uvuke
especially indaba yena inesilimaza ileyana ike yahluphakana eyama-farmers banje lama ama 15% bathi lokuyana ingasona 30% sokuveza ukuthi umthengo wenyama udure kakhulu yikho khona sokubona sokuthi lama incident wona lawa abantu sebesiyazijabulela emakhaya khona ngale bezama ukubalekela yena le indaba yokuthi bangahamba kuma-abatos lawa bazalandela umthetho so abantu sebecela sebesiyazibulalela kodwa ngale bezama ukubalekela khonokho so sitheninxibe ngakhuluma sifike kwelo ne-15% bebona ukuthi bengayenza njebengayeaa nje kuyikhipha
hayi siyabonga mnumzana bekukuhle ukuba lawe kuhlelo belilalele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Joseph Dzova umnini bhizimusi wendawo yokunathela ochigumira eluveve asidibaneni uhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
siyabonga kakhulu untungamili nkomo ungathina lakusasa sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abanye abakubandla lwamademokrats emelika sebezama ukuba kususwe umongameli Joe Biden kufakwe olamadlabuzane ozabhekana lowayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho ozaqhutshwa lo nyaka lokhu kulandela ukwehluleka kukabiden kunxokompikiswano eqhutshwe kwele melika ngolwesine inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi abahlala eGaza baphila nzima ngenxa yempi ephakathi kwele Israel leHamas ithi iningi labo lihlala endaweni ezabhontshwayo kumbe emikokweni kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamsikande umkhando osikhandayo yena osanda kwethula idlalade elitsha
sizwe esimnyama ngiyabingelela njengamanje obingelelayo umkhando ozikhandayo ozalwa eCholojo endaweni yakongqoma ngokuzama impilo ngisegoli ngihlala eCosmos City senginama album awu 5 ngiqala ukucula ngo 2021
Se ve por un volar
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku WhatsApp ku 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli okanye abalaleli ibona ukuthi sicelisa nje i-support isizwe sakithi, ngoba asilutho ngaphandle kwenu, sithembele kini. So esikucelayo ukuyibona ukuthi nisinikeze i-support. Siyazicelela kakhulu nasemcimbini nje, manisimema mhlawumbe umuntu ufuna ukushada, siyeza lapho esisuka simenywe khona umuntu uma engabe eshada, okanye uma ene-birthday nje usimeme. Siyabuya siyiqembu likamkhanto ozikhandayo.
Dalale bafana lengoma siyasadlala KZN bajabula bani bathi dalale bafana lengoma siyasayishaya bamthakazi bafana bajabula bantu we mkhando ekhandayo inkinga bayajabula bantu ma bathi alala.
Sesikhangele ezemidlalo emidlalweni yeCastle Lakers Premier Soccer League namhlanje. Yata 2 Highlanders 0, Bulawayo Chiefs 0, Manica Diamonds 0, Simba Bora 1, ZPC Caribas 0, Ngezi Platinum 3, Capes United 2. Olivalisa lamhlanje ke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lingakhonto usilalela ku Studio 7
nsuku zonke.
Silapha silani lamhlanje ke lingakhohlwa ngumhlaka 29 Nhlangula 2024 bimalanga shayiphutha kancane. Ngumthembo sithembayo lo lilale.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.